Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 23 kuZibandlela 2025 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo obona ngezokwethula kwembiko ochothoza abakholelwa esiKristu abathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni.
Angithi sithi sikudemokrasi, so nxa sikudemokrasi kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe.
Abakubandla lezano PF bathi umnumzana Jennifer Msere ulelungelo lokukhuluma ngodaba lolu.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations.
Abaphikisayo bayakuxothoza lokho. Kuduka idamu elikhulu elisetshenziswa ngabantu abaningi esigabeni seNsiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko omnumzana Jan van Muswere uthi akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo zingenele kwezombusazwe. Uthi akulamkantsho okwethulwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esambusweni kungafika umnyaka ka-2028. Uthi amalunga edala lephalamende akhangelelwe ukuthi azalungisa umthetho omutsha ozalawula ukuhlala kukaMnangagwa esikhundleni. Kulamalunga ebandla leZANU-PF lamanye akucelele CCC elikhokhela uSicamfundo Walshman Ncube afuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abanengi abakubandla leZANU-PF labaphikisayo abakusolayo lokhu abathi kumele uMnangagwa esuke embusweni kungaphethwa isikhathi sakhe sokubusa. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo esigabeni esilandelayo. Sekudubuke idamu elikhulu esigabeni seNsiza esabelweni seMathabeleland South ebelisetshenziswa ngabalimi abanengi njalo obekunatha khona inkomo lezinye izifuyo. Ukhansela kaWard 6 unkosikazi Mathilda Dube uthi bazama ukuvuselela idamu leli elinceda kakhulu uZulu abekhangelele ukuthi lizagcwala bethiye inhlanzi bekhamanzi okuthelezela lokunye. Uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7.
Hayi idamu leli ibizo lalo kuthiwa yisewandisigeni leli lidamu elikhulu okumangalisayo thina lokho esazalwayo ngazi kithi kodwa lonyaka lithile wahlala kungalalithi phakathi izakhamizi zazazama ukuthi zigebhulise ngephakathi ukuthi zithole amanzi kunathi sizifuyo kwasokufika izulu selisiza izulu lami nasilozwayo lami izulu idamu lagcwala lachitha kwaphalisa yonke umuntu kanti phansi lokho lilitha kancane kwafuna sokuvuleka phansi kuthe kuvuleke phansi amanzi aqalisa ukuphuma kambiza ngombijane kwaze kwavuleka isikhali enkalakade aphume ijaza afule ijaza njengengane ngamanzi ayefoleni kwacina kusenzani kwatinza umbundilwane manje umbundi wa ulwana usuqwatulile ngisuka khona kwase kunekhethi kwenye indawo kodwa kungabadilili lentamagasi izulile lalo lokho lisinya lokho lisinya kwasengakuwokothekele ukuthi lebhasi yenzemaphakathi akutela amanzi hlobo.
Idamu leli vele lisetshenziswa ngabantu abaningi kanganani njalo kulihlupha kanganani lokho sokwenzekile?
Lokho kubuhlungu kakhulu. Idamu leli lisetshenziswa ngabantu bangapha eTelavivi liphinde lisetshenziswe yindonono kulele ediba khonapho kule zitolo khonapho kule kliniki khonapho kule sikolo khonapho. Hayi sokubuhlungu kubi kakhulu.
Pho lizalilungisa njani nkosikazi Dube?
Thina siyacela uncedo kwalokuthi ngabekwa ngubani ongabuya yedwa ukuthi sesikhona ikhaletho yezulu leliyalalingana futhi kungenzenjani okuthi zithiwe zinathi.
Bese lilungisa yini kumbe vele kuyehlula ukuthi lingenza?
Hayi, awungazange lilungisa amanzi kade liphuma. Lalisigiji idamu leli okulesisapha selesi amaflawu. Akwalililungisa kathesi alikalungiswa. Amazulela abuya naye. Ngafika athi ngakuthiwani izulu kakuvuna.
So manje vele singathi akulantile ngayenza khona manje.
Hayi, kungenziwa nxa abantu bengabuya bebenisani ukuthi akubenja kubenja. Asingake sithi akwenzakali, kodwa kungenzakali.
Ye, akukucela ebantwini lapho ukuthi pho uncedo lelicelayo yiluphi? Khuluma labantu uthiye le nombolo zakho.
Bakithi sinesitatimenti esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi kuze kusize yakhelwa idamu lelana khonapho kudamu ekhona. Kusiza labantu abaziyithi ukuthi bangayenza njani. Siyakucela izisizi zangakhona lezamenti.
Abafuna ukuthi bakudinge bakuthole kunombolo yiphi?
Eyami nihambe eliyithola masinyane masinyane. Ebekwenzelindeli 0712516132.
Yeah, he pinned.
0712516132.
Lo nkosikazi Matilda Dube ukhansela ka Ward 6 obexoxalo Gibbs TV Studio 7 ese vokola esigabeni seNsiza. Izakhamizi ezilima kobulawayo zithi sezikhangelele isivuno esihle kulandela ukuna kwezulu eliningi eliqale ekupheleni komnyaka owedluleyo. Ikhansili ithi kulabephula imithetho yokulima edolobheni leli. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka izulu liyana okumangalisayo uma kuqathaniswa leminyaka edluleyo. Osokubangele ukuba izakhamizi zedolobho lakobulawayo zilime lapho okuvunyelwa khona lalapho okungavunyelwa khona ikhansili. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ncube olima lapho okuvunyelwa khona uthi uyajabula kakhulu uma izulu lisina kuhle kanje.
Siyathaba kakhulu ngezulu leli likhona. Sesilimile sibithina saqalisa nomzukulu wami uchisa laphana ngamadisemba ngama-10 December laphana lichisa sahamba sayahlanyela. Hayi, kumila kwakhona kwangani kuyahlupha kwaba ngama-1. Kulezi nsuku sesihlakula thina sesihamba sigcwalisa khonaphana ezikhaleni. Inhlanyelo nje kuphela yiyo engani iyahlupha ngobana kumele ukuhlanyela uphindaphinda. But sokukuhle enye indlela emangalisayo lapho sokuhlakulwe khona. Vele thina salima sahle sasuka salima. Bazavuna abantu khona phedorobheni.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ilomthetho othi abantu akumelanga balime eduze lezifudlana okwesibanga esingaba ngamamitha angamachumi amathathu, 39 meters kanye lamachumi amabili lanhlanu. Unkosikazi Faith Rundare yena ulima eduze lomgwaqo kodwa kude lebholoho.
Ngiyabona ikhansi lishupana ngabantu abalimayo emvulweni. Bayadisturb i-environment. Thina sikatshana ngemfula asizange sibabone.
Izulu lonyaka liyana okwamagama njalo selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe ohlanyela izihlahla eziningi. Umnumzana Neva Ponde ukhuthaza uZulu ukuba ahlanyele izihlahla ngoba lonyaka kulamanzi amaningi.
Sifuna ukukhuthaza abantu isikhathi lesi sekulima ukuthi abantu lapha bavunyelwe khona ukulima le City Council noma lama local authority, sifuna ukukhuthaza ukuthi wahlanyele isihlahla khonapho noma lapho lihlanyele khona umumbu noma lapho lihlanyele khona amazambane. Sifuna ukuthi lapha livunyelwe khona le City Council, siyafuna ukuthi lihlanyele izihlahla, likhumbule ukuhlanyela izihlahla. Izihlahla siyasincedisa kakhulu.
Ikhansili yakobulawayo inemithetho elawula ngokulima kuleli dolobho, njalo umlimi oyabe efuna ukulima uqala acele imvumo kukhansili avunyelwe uma kuyindawo engaphazamisi imvelo lokuhamba kwabantu lezimota. Usomlomo wekhansili le unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngemithetho abalayo elawula ngokulima kuleli dolobho.
Njenge-Environmental Management Act Chapter 2027, njalo i-Act Protection of Land and Natural Resources, eyibhayilo yekhansili Section 10, ukusincedisayo ukuthi sinanzelele kumbe sivikele ukulima kwabantu duzane lezifudlana esingathi Greenbank cultivation.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ikhathazekile ngabantu abalima eduze lamabholoho, imigwaqo kanye nalabo abasusa impawu ezibonisa ukuba umhlaba awusiwo wokulima, kanye lababulala impompi ezithwala amanzi engcekeza lahlanzekileyo besenzela ukuthelezela izilimo zabo. Lonyaka izulu liyana njalo abalima edolobheni bakhangelele ukuvuna, kodwa isikhathi esiningi ikhansili ivame ukugamula izilimo zabo abalima endaweni ezingavunyelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngudaba olufanayo abalela ilungelo loluntu bathi ukwanda kwabantu asebelima emalokitshini emadolobheni kutshengisa isimo sendlala esilokhu simemetheka elizweni, ngoba eminyakeni edlileyo kwakulima abambalwa kuphela, kodwa lonyaka baningi njalo abanye benza lokhu endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kwenzakala izulu lilokhu lisina elizweni, njalo abanye abalima emalokitshini besithi sebevuna amakhomane besalindele ukuthi umumbu uvuthwe. Ukuze sizwe okwenzakala koBulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane.
Hayi, lokhu kuqale isikhathi besi ukuthi izulu lini ngobuningi bali. KoBulawayo abantu babhizi kakhulu ngokulima, babhizi sibili ngokulima kulezinhlanyelo ezikhulu eminingi ezixholiswayo. Sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi labo imuli ngemuli iyafisa ukuthi ithole inhlanyelo le. Akusafani layizolo ukuthi kule muleli ezithilile zikhangelele ukuthi zingadinga inhlanyelo ezilima, kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu kuthakazalela ukuthi ayitholi inhlanyelo ayolima. Sale zikhathi seni bonke abantu bazifumile ephakathi kokulima sibili, imombo yabo mihle emasimini akubuye lendaweni lesikhewo. Ngathi kena impilo isiphile izolo sikhule emakhaya sibuye yangena eSawat sibona izakhamizi sikhidelele sikhulude sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni.
Amasimu la ayenela yini abantu?
Hayi, amasimu kaweneli abantu,
akulangxabani
kaweneli. Ye, kaweneli bakhona bebevele belamasimu abo wade bevele bekhona izolo, kodwa abanye labantu sebethatha indawo zenezi ezindizekele ukuthi zisethise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona. Abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima enkhunzini zezifula, sekuyikho lase sesibona begcala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo. Konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwenzalo luhlasile, abantu babona ngani bazasizakala njengoba kuphe kwaba lezulu lenyaka.
Labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo?
Hayi, bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi endaweni ezinjalo. Nalaba sebethe balima kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo. Kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususe wena lwana omumbi uganyule ungakasuki isikhathi sokuthi idliwe, kodwa le nyaka besingazakubona ukusenzakala. Lazinyaka yingathi kubona ngakusenzakala, kodwa kungatsho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi ukubana zeqe imithetho ebekwe ngumanisipala, ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde ivikele lathi njengezakhamizi zakoBulawayo.
Izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangelamanzi?
Liyaphathisa kakhulu. Abantu sebesebenzisa iy'ndlela eziningi ezijiyeneyo ezokuthi amanzi le agcinakale, bawakhongozele, bawagcine, asebenze ezambuzini, abilisiweyo, asebenze ukuthi ngisebenatheni. Ngitshelese ukuthini abantu basihambe iy'mpahla zabo ekuwatheni. Hhayi, lokho kukhalisa ukuna kwezulu nganxa abantu bebekhala ngamanzi, kodwa kukhala kwabo kwehlile.
Lo nguCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi kalimangaliswa yikwethuselwa ngumongameli Donald Trump weMelika othi uzethesa izithembiso zenotho umkhokheli wakulelo lizwe uma engakhulumisani leziphathamandla zakwele Ukraine ngokubeka phansi izikhali. ELeGabon lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomabasa. Lokhu kulo uhulumende owagenqula uhulumende wemuli ka-Ali Bongo ngomnyaka ka-2023 eyabusa ilizwe lelo kweminyaka engama-55 years. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wezi iphathelane leMelika uMongameli Donald Trump weMelika namuhla wethule umbiko wakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi balungise impahla yabo bekwele Melika ukuze bengabhadali imithelo eminenye. Wethule lamazwe seWhite House njengoba engenelisanga ukuya eDavos kweleSwitzerland lapho okuqhutshelwa khona lomhlangano. Wethu lamazila ngesikhathi esithi uhulumende wakhe uzaqathekisela eMelika wedlula amanye amazwe wonke, njalo esithi uzawethulela European Union, China, Mexico leCanada imithelo kumpahla ethengiselwa eMelika. UTrump uthi amazwe la aqilibizela eleMelika ngemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Washington Jamela. Lokho gulu daba olo iqhubeka olusenzakala njengoba umhlangano weWorld Economic Forum uqhubekela phambili eSwitzerland. Kuyikho lapho umphathintambo wezemali enguye okhokhela iqula leZimbabwe omnumzana Mthuli Ncube abekhala khona ngokuthi ukuphuma kweMelika kunhlanganiso yeWorld Health Organization kuphazamisa inhlelo zezempilakahle eZimbabwe. Okwakhathesi sizwe ingxoxo lomnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariff leyo yemithelelo yakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyikuthi abantu amanye amazwe lawo lama-companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo, amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yikuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi. Ngoba kunjenje njengoba vele sokule-globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona, amakhampani ayenelisa ukuletha lesey ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlawumbe labantu abasebenzi abambalwa, then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe. So bese bethumela okuvela ngaphandle, bakuthumele bekuletha ekhampanini yabo lapha, bazokuthengisa sokuphuma lapha sokungani kulokhani. So kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwamatarifu ala akhuluma ngawo.
Ye, Baba Jamela, sifone kumbi kwakhe uMnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kaMnumzana Biden, njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukela njani ngabakhokheli abanye abakulomhlangano?
Wenze enye into engani ayijwayelekanga kakhulu. Iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics and at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic. Kodwa-ke uTrump nguTrump, so ho ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe, ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andubana akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi, kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo lelizwe azabe ngathi ngenye indlela, instead okwenza idili lelizwe ususenza idili lo mongameli nalowo obusayo. Ngoba ama-deals wonke la akade enziwe nakade enziwe ngu-Biden laba sebefika bewakhupha, kutho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo asengozini nxa sowungena uhulumende omutha after 4 years.
Mnumzana Washington Jamela ulandele zombusazwe, njalo uyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesechingweni leStudio 7 eseChicago. Njengo kwele gule tembisa kwetu namuhla sihlaziya imizamo yalabo abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okuphethwa khona isikhathi sombuso wakhe. Umphathintambo obona ukwethula kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF azama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lolu daba.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations afana nena lawa. Bawenza ama-declarations lawa ngesikhathi sikaMgabe. Bekani kubana kwagcina ngani. Lo umnumzana abambiza uMsubele ngento ayikhulumayo leyo, kujwayelekile vele ukuthi bafuna ukuncindezela abantu. Abakhuluma ngo-2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lanxa singavumelani lakho. Abangavumelani lo-2030 balelungelo labo. So uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama-views angahambelani lalokho okukhulumayo. Siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathini esibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka-2030. Sizabona ukutshiswa kwezindlu ngenxa ka-2030. Sizabona ukuchawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka-2030. Kungenxa yokuthi ama-proponents ka-2030 kawafuni ukuzwa omnye umuntu olomunye umbono ohlukene lapho.
Ye, kodwa uyamuzwa lapho uyakhuluma-ke uba umlalazi ngena khonapho Chuma.
Ngibona ngathi into exhalatekileyo that I picked from inkulumo kababa umlalazi ukuthi udaba lika-2030 luya ngokukhetha komuntu. Angithi sithi siku-democracy. So nxa siku-democracy kutho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe. Umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleleni kwakhe u-2030. Kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho nokho. Ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 sowumele wena ongakholelayo ukusuxasa ukuhlukumeza kayisikho. Into leyi yinto omele ube wazi ukuthi inama-process. I-constitution yethu yeZimbabwe ilalo ilungelo lokuthi amendwe at any given time. Yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo athesa ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha kumele wenze lokhu, wenze lokhu, wenze lokho. So akunantembi nxa kunomuntu ofuna ukwenza kunokwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule ikhabinethi kuye ephalamente kuzekuze kuze kuyofika ebantwini sokuyi-referendum. Kunafana anti yiyo phela inkundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo othi kodwa nxa kunye sevota uyes omunye evota uno kube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zizihambela nje kuhle.
Yes, awuzwa kakhulu Golide. Ngena baba Mlalazi umphendulo ugolide khonapho.
Mbona ugolide siyavumelana. Ngethemba ubana soze sivumelane emini ebusuku bakhipha izinduku. So far esikubonayo yikuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanya ngani sebelelungelo ukudlula abanye. Yikho ubona lo minister we-government nothi umuntu wezanu, lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030. Lapho kolide siyavumelana, abantu beZimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphikisane le nto abangavumelani layo. Iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret. Isikhulunywa publicly, isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela, abanye bazibanxusane lasemaplazini bayikhuluma ubana yindaba eqondileyo. Kodwa-ke singakhangeleli lokhu ukuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-West lani lani. So indaba esidakayo ukuthi nxa sehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle. Now uGolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana, kathi kuzani wayi kungadedelwana? Why kukholwa uMgabe la enjana la selimendosi lama province including Bulawayo province eka Golide yayisendosile ukuthi uGushungu fela fele khona kwazi kwangenela amasotsha labo mnanga kwabamkhipha. Aliboni yini Golide ukubana lisidonsela komnye 2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda baleke futhi ezweni abanikazi belizwe amasotsha sebelifuna back ilizwe labo abamnikeza lona.
Yes, awuzakhuluma umlalazi. Gqiba khonapho Golide utsho lokuthi kulokho-ke ongani kukhathaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye wethula khonokho njalo lokuthi kanti ahlala lisiba lokufanayo kusukela usesekulo mnumzana kumbe ngithi umoyi uRobert Mugabe kuze kube kuthi lamhlanje kuyini kanti
u-Honorable Mushere nguminister of information angithi and publicity uqondile nta ukubana akhiphe kuloko awukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ukungangeneli izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements usufuna ukuvusana kwabanye abantu abahlaleleyo lapho abahlezi khona anti yabo yiko nto kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha ongamfuniyo laye angamfuni emelapha asingabi laba aborefu laba sebephakathi laba sebeqasha ufuna ukwenza izinto ezizagcina zixeka lo ofunayo nalo ongafuniyo begcine sebelimazana benza kantambetha ngama-Christian organizations abangcwelengcwele bona bekwazi injongo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ubudlwangudlwango bafuna ukuthi abantu bakatshani.
Umnumzana Joseph Chuma oyebandla lezanu-PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandela zembusazi ezimele bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Happy New Year kini lonke. Thina simangazwa yila ama-video la ama-China la ahlukumeza abantu bakithi. Ama-video a-trenda kakhulu manje asazi ukuthi kumbe silabaholi abakubonayo khonoko kumbe asilabaholi ngoba abaholi bakithi nje ngabantu nje abazithandela imali kuphela. So kuthanda ama-China ukudlula abantu abayibo abanikazi belizwe abayibo ukuthi uma kusiyavota kuyibo abafunakalayo. Manje na ama-China ahlukumeza abantu ngendlela engekho right. Yabona khona umuntu ekhala umuzwe ukuthi umuntu lo ukhalela nje ukuthi akabhadalwa ngofuna imali. Ayi asazi into enjani. Ayi sabuswa ngabanye abantu. Kulela lizwe asazi uNkulunkulu akangenele. Ake kangenele uNkulunkulu atshintshe inhliziyo zalabana abantu abasiphetheyo la. Siyabonga Studio 7.
Studio 7 basakazi bethu abahle. Nokudana kakhulu kubalweni benkululeko. Abafuna isisekelo sombuso siguqulwe kwenzela ukuthi uMnangagwa aqhubeke ebusa. Bathi bafuna aqedisele lokho sekuqalile ayenze lo mgwaqo wetsholotsho. Ngithi mina liphupho lelo. Angeke akwenze lokhu uMnangagwa. Angeke akwenze liphupho ukuzithola uphupha useindlendi. Mawuthi uyavuka uzithola ukuthi uselupani yakutshisilanga.
Ye sanibonani sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula le audio ma ingafundo. Besicela ukuthi next time abantu bezanu-PF laba sebekhulile abangamakhansili bengabafaki ngoba manje ukuthi baye emahofisini becelela abantu inhlanyelo bayesaba kuholwa kwezinye indawo kulabantu abancane. Like ngakhulumela inkayi imalando ayiholi council wangkona sekhulile kodwa uyabe lokho ekhalela ukuvotelwa. Next time abayekele laba abantu abadala laba sebekhulile.
Sibonge imbono yenu balaleli. Okwenikakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngemva kwaloli uhlelo. Okwanamhlanje sibonge kakhulu umuli yeZimbabwe ukuthi lilalele uhlelo lethu. Abangenelisanga ukulalela liyenelisa ukuthi liye ku-www.voaindebele.com lizwe. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.